zvirokwanda panamhla sixoka lesizalwane sezimbabwe sezelizweni lecanada akuti ke zvuti ndobani kuna pecingwani sabona mfowethu
yebo mfowethu kunjani mfowethu lapha okhuluma lo Fortune Moyo
yebo moyo kunjani
hayi mphilile mfowethu amakhaza akuphela kodwa hayi ngigcine saka
hayi kunjalo ke udabuka ngaphi empilweni
yamna mfowethu ngiphume echelocho echelocho komagotsha abazi echelocho center kanye kopa
wafika nini konapha ecanada
wele ecanada ngafika ngo-2001
wawudingani
mfowethu ukuhamba namazwe ngamazwe ngidinga ukufunda ukuthi ngiqhubeke ngezifundo mfowethu lam kwenzeka ukuthi ngithole lawo ma-degree ngibuyele kwelakithi eZimbabwe ukuthi ngiyethuthukisa lam
yes
ilizwe lakithi
singathi kwamanje ke ubaba umoya wenzani empilweni
ya mina ngingu-electrician mfowethu ngenza ama-logic controls diagnostics controls and pneumatics ngiyakhava nje izinto ezingenelana lamagetsi
yes.
Kuvesa nxa abantu bakithi bemazi ukusebenza ezesa
aha singathi yikho vele wakufundelayo khonokho
yikho lokhu engakufundelayo mfowethu
uyakuvele usenzani
yimi engabe ngikulungisa ngihlola nxa siba le nkinga yimi engikulungisayo konke lokhu
singathi ukhangelele vele zomlilo kagetsi lapho ukuthi ubuya ngendlela eyiyo
yikho kanye mfowethu
ye so ke ubaba umoyo ulabantwana yini khonapha ecanada uphila njani kodwa
mfowethu ngilabantwana ababili ujafa ule-21 usisinyana ule-9 babili nje abantwana engilabo lapha mfowethu
kuyasebenzela kodwa kuyatholakala kuyimadla namshani
hayi khona kuyatholakala mfowethu okuyimali kwakhona akufani kodwa hayi kungconywana
ye singathi nxa sukhangele impilo yakho sibili ubona ngazani ufisa ukuthi kwenzakaleni ukweze ukuthi guquke kulalokho okwenzayo kunamanje
yazi mfowethu isifiso sami kakhulukazi ngesokuthi ngibone ilizwe lakithi kusiba lempumelelo abantu bathole ukudla bathole ukwelatshwa ezibhedlela sibuyele emasikweni ethu wobuntu ke ngifisa kakhulu leyo
manje kungabuya njani khonokho ngokutsho kwakho
kufuze sihlanganise amakhanda abasekhaya lalaba kwamanye amazwe atshiyeneyo sihlanganise amakhanda sikunanzelele ukuba ilizwe lethu lile notho emangalisayo ukuthi singahlanganisa amakhanda singezinto eziyizimanga lathi sikhuphule ilizwe lethu
awu bona nje nsizwa kwethu singathi ke kuvalelisa abalaleli khonapho
ngithi kuba fowethu labodadewethu sizameni ngezinye indlela ukuthi siphathise elakithi lathi siqhubeke ngobuntu bethu ngamasiko wethu emazweni lapha kulobunzima obuningi kakhulu kodwa ekhaya kulethu ukujabulisa le mpilo ende ngokubambana sonke hhayi bafowethu ngibona kungalunga singaba le njongo efanayo nje enye ngiyabonga bafowethu
hayi lathi sibonge kakhulu ke ungathinela kusasa mfokamoyo
hakulungile mfowethu inkosi ibusise
hayi lawo kube njalo baba.